Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 wamgqibelo mhla ka 14 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Obe ngumphathi mtambo wezempila kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Thinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yimbono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama.
Uma kukhona wamzekisayo wakhe ngenathi ikhundle lawo libonayo nakwakuthi into leyo ijwayelekile nathi ijoela lajoo.
Ukudonselana amandla kubandla lezanu-P F uqhubekela phambili kobulawayo. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngengxaki ezikuhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kulabantu abarekhoda abantu ababhala phansi abantu abayabe-registile abantu bezanu. So ngenye idaba sibile okumele kukhanya ingani liyahlalelwa phansi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Obe ngumphathi mtambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Thinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yembono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. UDube ngomunye wabaphathi mtambo abathathu abaxotshiweyo kukhabhinethi kaMongameli Mugabe entsha. Sixoxe laye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Manje ngomnyaka ozayo uzangena yini kukhetho ukuthi uqhubeke ulokhu ungummeli wedale leParliament?
Ngizabona phela ngokuthi ngiphila njani. Ngiyabona ukuthi besekhulile ngezinto ezihluphayo engxenye yezwa ngiwuqinile ngandlela kodwa manje njalo ingaqinanga ngigadija lemuva. Ngiyabona ukuthi ngiyayenzelwa njani.
Bakhona abanye abacabangela ukuthi ungabe uxotshiwe ngenxa yokuthi ungabe usekela ixuku lelwe okuthiwa yiLacoste. Kungakuliqiniso yini lo?
Hayi, angiwazi ukuthi kutsho ukuthi iLacoste. Ngiwale emaphepheni kuphela. Angiyazi ngikhulume nomuntu wadika nje iLacoste ngoba angiyazi akaze ngikhulume nomuntu iLacoste. Ngiwale emaphepheni nje ngizwa ukukhulunywa kuphela.
Kukhona laphana owakhe wakhuluma wena usithi akudingwe umuntu ongelama uMongameli Mugabe kwelakusasa. Ubona ngani lokhu ayisiko kunye yini okungaba kwenze ukuthi ususwe esihlalweni sakho?
Uma ungokunye wakho angikwazi ngoba angikanike ngone isitsho njalo khona ukuthi njengoba ubona ukuthi express opinion yakho awuyakwazi ukuthi uthi umthetho angilamandla okufaka umthetho kanti ngiyabe ngikhulume into engiyikhumbulayo uma kukhona wamzenzisayo kuhlungu kodwa ngibonangathi iqinise lawo libonayo nakwakuthi into leyo
Hello ke ngumnumzana Thinga Dube oyengumphathi mtambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ukudonselana amandla kubandla lezanu-P F kuqhubekela phambili kobulawayo. Ekuqaleni komnyaka kuqhamuke ukulwa emahofisini aleli bandla kwalimala abanye. Ukufuthelana usebandleni leli kuqhubekela phambili kungakhanyi ukuthi kuzaba lesisombululo. Umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakobulawayo umnumzana Magura Charumbira utshele uStudio 7 ukuthi bakhona ebandleni leli abafuna ukukhokhela ngobudlwangudlwangu.
Then sebe sithi thina siyabhizi imedia ngena proof kule problem kona ba
bathi uyi abuse ngani
problem ende angiboni kula bantu vele abangela lungelo even abanye bangkhona bangekho even ku presidium even ku government kodwa lapho ngikukhuluma inhlamba bethethisa even abadala benzani besifundisa izinto ezingekho right so bona sebezathi mina ngi-extele from the party kathesi ngizakhishwa epartini mina epartini vele angiyanga umuntu ngijoyine iparty ngedwa ngawuya ngedwa ngazala ngisepartini so umuntu uzathi we are now being expelled from the party iyavela athatha ngapha amangiyawoniyo plus abantu abaningi kade belokuzalo uyasukisa kuparty kade bengelalo kuzeni kade bengahambi ku-hearing i-hearing is supposed to be done regular constitution yeparty is supposed to be done within stipulated time ukuthi kule hearing then from there i-hearing ingayenzwa yoneyo that's when bazabona ukuthi unecala kumbe awuna manje kathesi bafuna ukubhonga ufaya abantu kuphela faya abantu
kanti vele uDubo kuyini kobulawayo lapho kuliqiniso yini ukuthi kulobandlululo olwabe sishoneni lesiNdebeleni
iproblem ekhona lapha ukuthi iproblem ekhona lapha ukuthi thina lapha singafuna ukuthi sitshela namanga kodwa ngasikhangele yona iBulawayo ngokwayo abantu bezantiyevu lapha vele abantu abaningi they are just abusing ama resources epati lapho vele akula even ipati lapha lingahamba edezulu laphana umuntu efuna ukuthatha ikadi lemhlangano wezantiyevu kunzima ngani ungatshengisa indlu ukuthi ulitole vele awulitole and abantu bangibona bayamvuluza abantu abangancedwa laphana ehofisini laphana ngamakhiwa ungabuya ngemkhiwa babomdala lapha singadla lapha maybe singathola something ikadi bayakulungisela kodwa kungabuya abantu sivili ama-vendors ngababoni wathiwa so kule problem akula phathi yezantiyevu lapha kobulawayo
lo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcinisihlalo wabatsha kubandla lezanu PF esigabeni sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Burungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Legokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukukhethwa kukamnumzana Ignatius Jombo ukuthi abe ngumphathintambo wezemali kuthiye abaningi bemangele ngoba engelazifundo ezilokwenza ngokwemali. UJombo ule degree lembali yomhlaba kodwa nguye oseza kuba ngumphathintambo wezemali. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Angleston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akalambali enhle ubaba umnumzana Ignatius Jombo. Si siyakwazi ukuthi local government yonke ingcwala ngcoze esayibonayo ema-councilini umramba thwina saba lenhlupho ezikhona kwakunguye esasisaphethe i-local government. So kakala mbali enhle esingathi kumbe singakhangalela ukuthi kungaba lento engcono entsha azayiletha kuhlangothi lwezimali. Sikhangelele ku-West kakhulu ngoba siyakwazi ukwenza kwakho ukuthi ngumuntu nje oqakathekisa i-politics, ngumuntu nje ongumfana kamgabe ukuthi kuyenziwa loba yini. Kanti i-ministry ye-finance ifuna umuntu one-discipline, njalo umuntu okwanisa ukuzimela yedwa amtshele umongameli ukuthi hayi njengoba itaye kwenza ukuthi abophe isikhwama somuzi kungaphongu spendwa nje imali yelizwe mahlayana. Kodwa kangiboni uminista uSompo eza kwenza lokhu ngembali yakhe nje alayo sekulocal government.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fubembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo, umnumzana Difa Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni baba Nkomo.
Ah, kusitshele ngohlelo lwenu lolo.
Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi Plumtree Hospital Helping Hand. Sathi nxa sikukhangela singabantwana beplumtree sakubona ukuthi kuhle njalo kuqakathekile ukuthi noma singabe sigcwele wonke umhlaba jikelele, kuba kuhle ukuthi siphinde sicabange lapho esivela khona, sithengisele uthando lapho esikhulele khona, sithengisele uthando kwezempilakahle kulawa abasele ekhaya, njalo sibonise ukuthi sile concern ngakho okwenzakala ekhaya. Sibhedlela sePlumtree sithwala umthwalo omningi kakhulu. Abanye abantu abakwazi ukuthi umango webulelima lemango ukuthi ngumango omkhulu kakhulu lwana. Mkhulu ngibona ngathi kwedlula ezinye izigaba eziningi kakhulu kwedlula eZimbabwe. So nxa ukhangela usuka kudupute ezibhedlela ezana nokondolwane khona ngale, uyehla uzefika kubo Makorokoro, kubo Brunaberg. Zonke lezi ndawo lana nxa ungagula usuka khona ngale ubuya uzalaliswa esibhedlela sePlumtree.
Incedo bani kahle kahle liludingayo njalo liyaluthola na?
Uncedo okathesi luyafika kodwa ngingathi kakhulu ngibona ngathi abantu kade bengakezwa kuhle ngalolu datshana lolu engikhuluma ngalo. Yingakho sesathi kuhle ukuthi sizofika lalapha emnakazweni ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifinyelele kibo bonke abantu ababe belothando, ngoba akukhethelekile ukuthi ube ungumntwana ozalwe ePlumtree kuphela, kodwa iloba ungabe uzalwa ngaphi, kodwa nxa ulonembeza okufisa ukusiza abantu, siyacela nje zonke indawana zonke ukuthi abalusizo abasondele eduzane bancedise isibhedlela sePlumtree. Usizo kathesi lisabuya kodwa lubuya kancane. Abantu abaningi abanye basanda kuyiza lento kodwa kukhanya balothando sibili, ngoba sisezayelelisa ukuthi esiraise imali efika 20,000 kungakabi le nyanga ezimbili ezidlulileyo siyiqalile lento. So i-20,000 le iyelelisile ukuthi kuthengwe omunye umtshina ohlola izinto ezifana lama-blood levels lezinhliziyo ukuthi inhliziyo etshaya njani, okumtshina esiwuthengileyo esizayenza ukuthi sihambe siyonikeza isibhedlela sakithi sincedise abantu bakithi, sincedise abazali bethu khona lekhaya.
Abafuna ukuncedisa Dube bengalithola ngaphi njalo njani?
Abafuna ukuncedisa kukhona gwadlana thize ngibone ngathi ngizathi ngithiye inombolo zami, bayenelisa njalo ukuthi bengithole kuwhatsapp. Bengangithola kuwhatsapp inombolo zami zewhatsapp, noma bafisa ukufona uyafona kiyo yena leyo namba sili, noma ma ufuna ukuthi uthumele imessage yewhatsapp uthumela kiyo leyo namba. Utholakala ku 0044 78 656 7 9977. Noba abanye abayelelise ukuthi bangene ku Facebook laphana bayadinga bathi Difa Wajapi Bhango, noba badinge uNzimu Unami Moyo. Nzimu Unami Moyo useGoli. Baningi nxa ukuthi ungachubanga lathi sizayelelisa ukuthi sikutshele ukuthi kuleyo ndawo oyakukiyo, siyazi ukuthi silama branches amaningi, silama branches eZimbabwe kanye silama branches eBotswana, silama branches eSouth Africa, sibe sisiba le branch ese-Europe ehlanganisa i-America labo ko Australia lezinye indawo. So sithi sikwenze lokho kube into etshengisela ukuthi isizimisela njalo sibe very transparent ngayo yonke into esiyenza, sithenzele ukuthi serious ukuthi lento le siyenze ibe impumelelo njalo ibe ne impact lokuthi la kusasa sibe igeneration ezachiya ama footprints amahle esigodini saseplumbs.
Hayi, isiyabonga baba Dube, bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngibonge baba uNkomo, ngibonge njalo ngiphinde njalo ngikhalaze njalo ngokuthi abantu bakithi abasondelani bafowethu labo dadewethu akulo ukuthi ungakanani okuncane okuyabo ukutholile ungangithola kuloze number inombolo zami zocingo noma kungabe i-R20 noma kungabe imalini izanceda ukuthi ivale esinye isikhala laphana ukuthi iphindezele sithole imadlana ethele ucwalana thengeni imitshina edingakalayo ngoba ziningi izinto ngeke ngizivale ngizicede kodwa kuningi okufana imibheda iyadingakala kuningi ngaba la ukuze lithone ilanga
lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni isixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo umnumzana Diva Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lo nokubhala obona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Ellen Shiriyelenga sixoxa ke ngohlelo lokubhalisa amagama okuvota. Oba kuqala yakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini elikubonayo okwenzakalayo ngodaba lolu sizwa abantu bekhala ngokuthi kungani kunzima ukuthi abantu baregister.
Kanye ngani kulobunzima ukuthi nje kwezinye indawo ukuthi laka ikakhulu like kubo Bulawayo la kubo Harare kwezinye indawo lapha doctor bahamba anti izekibithe even nga ungena proof of residence yakwanisa ukusayina i-affidavit yona le kuphela bakunika yona but kanye ngani kwezinye indawo abantu abezeki bayala ba-insista ukuthi kube kuphiwe njengokuthi umuntu kube le ncwadi yamanzi kumbe incwadi yezesa etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi but kuba nzima ebantwini abaningi laba abangelayo kanyela ukuthi kakhulu like abanye abantu abalojayo ukuthi maybe yabe loja ehlala endlini but umnikazi wendlu uhlala emakhaya so ukuthi umuntu ethole i-proof of residence le kuba nzima so ngenye indaba sikulade sibona ukuthi hayi ingane iyahlupha loba nje lapho esikwanisa khona bezama ukuthi ngo-councilor labafundisi abamachurch ukuthi at least besebenze ezama-commissioner of order be-certify ukuthi abantu bahlala khona laphana and futhi kwezinye indawo bezibone lapho lezikolo khona bezibone o-headmaster labo-headmistress beyincedisa kakhulu ngoba ade besebenza ezama-commissioner of order so ngenye indaba sibile ukuthi indaba i-proof of residence ngenye ehlupha kakhulu khathesi nje kulenye indaba esiyithola izipoti okuthi kuthiwa ngale ehleki e-Harare just outside Harare kulesikhalazo sokuthi kuthiwa abantu nxa abanye ade bekwanise benelisile ukuyarejista ukuvota kuyabe kulamahidi awezani abhala amabizo abantu bona laba babhala amabizo abantu bavela rejista lama-serial numbers ama-registration certificate abephiwa abantu sozibona ingani khona lokhu nje ngikwethuseli so ngezinye izinto ezihlangana lazo ukuthi sisabona ukuthi bona ngala bantu abakwesek bebona ukuthi bengancedisana njani nabantu bezeki ukuze abantu bona laba amahidezano bemise into yenale abayenza bona ingani into esibili ehluphayo and I'm sure izinto emakhaya lapha asikatholi ama-reports a-complete but besisisa ukuthi kulo daba olunjalo olwenzakalayo sibili ukuthi abantu abarejistayo kumele beripota kwezinye indawo bosabhuku lamayite ezanu khona ale makhaya ukuthi sebe-rejistile behambisa lama-certificate so we are still gathering i-report yona le
manje ngokubona kwenu libona ungani kuza rejista wonke umuntu yini omele arejiste i-6 million esiyizwayo le ngalokho okwenzakalayo
kunzima but lathi ezama-political parties zincedisana le-civic society siyangena sivile ebantwini lapho okulama-problems khona yikho sibona khona ukuthi for instance okufunekala ama-lawyer yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu but olunye uhlobo uhlobo ade lukhona into adesitshona esikhala ngayo from the onset yeprogram yena bathatha izifupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo uthola ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafiki sesizakhangela ukuthi kuma-wodi wona la makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe mangu enikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le ize inqabela kakhulu abaningi ukurejista ukuvota because izithupha kazikho so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelisise udaba lonalo ngoba abantu abaningi bezehluleka ukuvota.
Njengamabandla aphikisayo, izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini?
Kwezinye indawo ziyalalelwa. What esesiyenza is EMDC, which was accredited ama-observers, abantu bethu ukuthi be-observe i-process yonale. So besibona ukuthi ngade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-afidavithi landani labantu abethusela sihle sikhulume labantu bezeki khona laphandle and futhi enye i-problem imtshina le yadipho ngukufa kulezinye indawo zethiwa imtshina yezekibisefenale irejistisa abantu imoment ithola ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki so eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhangelisisa but kulezinye njengalezi ade ngizitsho ukuthi kulabantu abarekhoda abantu ababhala phansi abantu ababerejistile abantu bezani so ngenye idaba sibile okumele kukhanya ingani liyahlalelwa phansi kuba nzima ukuthi silusolve overnight but into okumele kuhlalelwe phansi zama-political parties labezeki izilabo-human rights commission lamanye lamapholisa kuhlalelwe phansi kubona ukuthi udaba lolu lungaxazulula njani
hhayi kuyezwakala isikhathi singasavumi ungavalelisa abalaleli.
Okay, ngiyabonga lisale kuhle balaleli.
Lo-ke bekungu-Ellen Shiriyelenga ingcweti kwezokuqutshwa kwekhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Kusasa lilanga lokunanza amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni emhlabeni jikelele ele-International Day of Rural Women elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Asizweni ukuthi abesifazana beZimbabwe abahlala emaphandleni abaxoxe le-Studio 7 kuwona lo umnyaka bathini ngempilo zabo. Umqalisi ziba ngunkosikazi Felicitas Mhlanga owendele eMbembesi eLupane koNdebele yena uthi ukubhidlika komnotho welizwe kubangela ukuxabana ezindlini.
Obaba kulula ukuthi angizwa sekunzima uyaphuma zihambela zile etshwaleni ayetshona ezidakelwa esekufuna ukudla. Ukudla khona lokho kakukho umama nguye osetshona ethele nzima ecabanga lapha nalapho ukuthi enzeni. Ungazozama ukuthi kahle kingebambabamba laphana kumazibani ngelaphana kuzibani kodwa uthi uza kuphani emakhaya osiphathele sebekhona ngezimpahla ezindala ukuthi sekudadalwana ngazo imali zakhona amabele kawakho ayiwo oyabe kuncedisana ngawo.
Asizweni uCouncillor Sambulo Maphosa wesiphunyuka eNkayi wonduna uSikhobokhobo.
Amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna uyibhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide kuyabagugisa khokhela omama omama bakithi ngapha basuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi bathwala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenzayo.
Umshoni Chwalwazi Sibanda umela icholocho edalile parliamente.
Abantu abangamantombazana bahamba imango emide besiya ezikolweni ngoba bahlangana khona lokungalunganga, bahlangana khona lokuzwangulwa ngabantu, abahlangana khona lokugcina bengasaqedanga izikolo ngase behlangana labantu ababafana sebemithisele bengasaphumeleli izimvi ezifundweni zabo.
Osakhulayo uCouncillor Brenda Mpofu wemlume 2 enkayi uthi sokusetshenziswa ukudla ukukhankasela ukhetho.
Nxa utransporter lona efika uzambona semilele ixuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo ngisho eseqoqisana labo khona phana kulelinye ilanga engike ngaxoxwa sikwena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe opposition party, umuntu ofunakala ufunakala uchairman weZANU PF. So mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman weZANU PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kwezanu, ayisikho kwe-MDC, ayisikho kwabani, ukudla okuzoncedisa abantu abalamba njengoba nje kuyalanda.
Unkosikazi Rosemary Ncube uhlala epulazini leManzow Farm eMashonaland Central lapho okwaba lengxabangxoza abantu bedilizelwa izakhiwo zabo ngamapholisa.
Njengabomama siyahawula sithi nesekela abantwana esifuna imuli ukuthi zigqokani, so yinto esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikaf wonke lokho. Mina ngumama ogulayo i-BP, so ihlala ikhwelile i-BP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa jamba nje emasimini, sathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basiphe eplazini.
Unkosikazi Joyce Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eSawima.
Lokhu sisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokhu esanda esiba maningi. Sesihambisa abanye esikolo, last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. I-community yacela ukuthi kube labafana, nabafana sebekhulile abanye sebebuye eBotswana. Sebezamile imisebenzi behluleka, babuyele basesikoleni ebhentshini bazimisele.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Siboniso Moyo owendele kundandambula eLupane.
Khonapho wamila uthotshiwe khona la funakala imali yesikolo ukuthi imali isefonini, ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali? Umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwa exotshwa, angiyabona ukuthi vele ukunzima sesikuthele-ke khathesi emakhanda le mahlomi. Ube hambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hhayi imali sisanjani sisayidinga, sizana khonaoku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzeka ukuthi uzobhatala esikolo.
Unkosikazi Febi Dube uchasisa okwenzakala eBinga.
But every day imvula yakazovula ziyakanya ziphoka fo balugwase bali ugwase ma-NGOs dakwe hulumende dakwe lichali kuti ubva mazivano kulimvi so vanakazi vali kushupeka loko ivini kubhadhalira vana vechikolo dakwe vali kudhakake gambo tatu kwenchituri ugwase gogona tatu kwemigodhi yamagodhi tulamulonga akasamba vezibhati mantemba tatu ali vanakazi dakwe nchivadhaka kempongo kulindiso kuno impongo vantu vamubalazo lavakuzidza kuHarare okuno vaula mabhaya zikachike kale hard cash so impongo kweredhozi bezobhadhale transport ukauzwe kuHarare folazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zvinhu zvii so tiri kushupeka loka kuti tidjane mari ndava inkuku ndipo vakatendede zvakafwe Newcastle achikwe munzi ule nkuku wakafika lampongo kupera ng'ombe tatu wezvala iri kutishupa mubhinzi dalombalo kahambe votwa
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe efundisa abesifazana ngezokhetho.
Omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaguga bayayisaba esilama-groups abomama abafuye imbuzi abenza izingadi. So ama-groups ona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe endlela zokuqoqothana.
Inengi lizibuza ukuthi kambe umnotho welizwe uza kuqoqa nini. Sokutheni? Hayi, okwalamhlanje kwanele. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo.
Hayi, siyabonga sithandekile, ube lobusuku obuhle. Singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Obe ngumphathi ntambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngemva kokwethula imbono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. Ukudonselana amandla kubandla lezanu PF kuqhubekela phambili kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lotulwa lamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.